Inhlanganiso ezijeneyo zithi zifuna kubiswe okwenzekiwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Inhlanganiso ezijeneyo labantu abambalwa abakhankasela ukuthi kugejwe amathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugulawundi kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika umnyaka ka-1987. Udaba lolu soluphanyekwa emthethondaba libandla lezaphu, inhlanganiso ye-ibheju likazulu lezinye ezifisa ukuthi uMnangagwa iMathebeleland Collective, uhlangothi lwezamasiko, unkosikazi Jane Williams le-Commission ye-National Peace and Reconciliation bamiswe ukugebha amathambo abantu ababulawa yigugulawundi. Umqondisi wenhlanganiso ye-ibheju likazulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi bafisa ukuthi uhlangothi lwezokwenzakala kwe-ekhaya luncedise ukuthi kulandelwe isinqumo esilakho ukuthathwa ngumthethwandaba ngensukwana ezilandelayo. Ufuzwayo uthi bafisa ukuthi umthethwandaba wethule isinqumo salo ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi uMnangagwa, unkosikazi Jane Williams labanye abasanda kwenza umhlangano ngodaba lwegugulawundi bamiswe ukubamba amathambo abantu ababulawa ngombhuqazwe lo eMathebeleland leNkabazwe. Inhlanganiso ezijiyeneyo zithi igugulawundi yabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000, ikakhulu ababesekela ibandla lezaphu okwakuthiwa babesekela abahlamuki. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Ufuzwayo uthi benza lokhu ngenxa yokuthi kulabantu abafuna ukwenza okungaqondakaliyo ngombhuqazwe wegugulawundi okuthiwa wakhokhelwa ngumuyi uRobert Mugabe, uMnangagwa labanye.
Indlela abakhuluma ngakho akusikho okufiswa yilabo abathiwa izihlobo labantu beMandebeleni kunye labeZimbabwe. Kuyindlela embi esikhangelela ukuthini ayisoze yenziwe ngendlela ezayiyenza abantu bebe lokuthula. Njalo kunye ungakhangela uma bekhuluma ngalolu daba nje, solukhulu akusacaci ukuthi umoni nomonelwa. Into le is not victim centered, it's about uEmmerson kuphela. Igqotha lethu ngumathobane Ncube loNqobani Sithole abeNcube legal practitioners yibo abasimeleyo.
Udaba lolu lungena nini emthethwandaba babafuzwayo?
Kufuze ingene masinyane ngoba esikukhangeleleyo yokuthi laba abangani bafuna ukuganga bangaqala imisebenzi yabo yokuganga ingabe nini. So yikho sifuna ukuthi sikwenze ikhothi ingene masinyane ibamise, ngoba into leyo ungayikhangela iyenzakala. Sokuhla kusukela kumnyaka ophelileyo umongameli labangani bakhe bayahlangana, kabahlangani labantu abathiwa izihlobo zihlanganela labangani bakhe. So sikhangelela ukuthini kumiswe kwenziwe into eyiyo. Abantu kufuze begejwe sivili kodwa akwenziwe into eproper. Njalo kulezinto ezinye kuhamba abahlala behlangana abangazikhulumiyo, ngoba uma sithi wena uza ufuna ukuthi abantu begejwe bebekwe ngendlela kodwa kungacaci ukuthi kuyenziwa njani. Kule mbuzo eminingi esebantwini. Secondly, uma ukhuluma ngokuthi kugejwe, what about laba abantu abatshontshwayo? Akusakhulunywa ngabo. Izihlobo lazo phela zalabo abatshontshwayo ziyafisa ukuthi mhlazana kuthiwa kwangona sokuqaliswa lolo hlelo labo zitshela ukuthi izihlobo zabo zingaphi, lazo zibe ziphatheke ekuzibekeni ngendlela eyi.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso ye-ibheju likazulu, sixoxe laye ekubulawayo. Unkosikazi Jane Williams uthi kuningi abafisa ukukwenza ngombhuqazwe wegugulawundi.
Okuqala, sizabe singena ematobo sikhangelisisa kakhulu ukuthi abaswela amabhef ngabobani mayelana legugulawundi. Kumeni kulabanye abangaphathekanga kugugulawundi, kodwa eMandebeleni siyakwazi ukuthi vele amabhef lama-deaf asiwazuzi lula. So ama-community kumele sibasinike sibe lama-beneficiary list. Sikhangelesisa kakhulu futhi abashiyileyo ngegugulawundi ngabobani, ama-death certificates abuye njani, i-cause of death, isizathu ukuthi babulawa izabhalwa njani ku-birth certificate leyo. Yiyo izinto besihlala siqoqisana le-ministry sivumelana ukuthi izabhalwa njani, because ubala crossfire ayi mhlolo leyo sifuna ukuphume kuhle ukuthi umuntu lo wabulawa ngenxa yani so ngasi sidinga even sidinga abantu abanyamalalayo sibona ukuthi death certificate leyo ingabe ibhalwa njani wonke ama beneficiaries lawa siwazuza kuqala kuMatobo district singawazuza sesibhala phansi konke sesizahlala phansi le registrar general's office sihlela ukuthi bazaletha how many ama mobile teams lapha abasoze bayifike emapisa ama team azangena village by village skolo by skolo bencetisana lathi sizabe sikhona to make a sure ukuthi abantu should feel relaxed bangakhanya ukuthi hayi sebezasibulala futhi sebenika abantu bonke laba izinto lezi
kodwa abantu bathiphela kumele umongameli aqale ngokuxolisa ngoba bathiphela layo wayephakathi kwe-ground delay kulokuthi abantu banikwa ama-birth certificates abanye bangikhona sebaguga abanye vela basanidi kathesi so ke yikho abantu abathi bakufuna khonokho akutho ukuthi ubona njani
yes hayi simtshelile sihlala simtshela nxa sihlangana laye kodwa ngeke simfose sifuna i-genuine sifuna kuphume ngaphakathi kwakhe inhliziyo yonke ibuye leyo acknowledgement nxa izabuya futhi i-apology ibuye ngenhliziyo yakhe yena but for now esizabuya siyenza indaba lezi ama low hanging fruits okuvuthiwe ongaphansi esingayibamba kuhle singayikhweli isihlahla yizinto esizaqalisa and lapha sisatesta uhulumende kumele ba-genuine yini bazimisele yini ayi netisanini bozulu sibateste nini sindawonye
ye kulabanye njalo bathi uJerry Williams akumelanga ukuthi amele abantu ngoba yabakwazi ukuthi livele liyenzani njalo kumele ukuthi kuqalise ukuthi nga abantu babakhulumisana lohulumende kulokuthi lina libamele ukubona njani konokho
ayi thina simela ama-members e-Matabeleland Collective oyicho obona ukuthi yena laye ufuna ukumela abantu ama-members akhe kumeni izakhamizi abasebenza kiyo bangaquma straight emhlahlan e-president's office e-state house bacela leyo appointment
unkosikazi Jane Williams okwenhlanganiso ye-Matabeleland Collective sixoxe laye ekubulawayo